Indaba za namhlanje ngolwesine mhla ka 17 ngombimbitho 2016 ozifundayo unguntungameli Nkomo. Umunisipala weBeitbridge uthi uphakathi kwemizamo yokwenqabela ukuqhamuka kwemikhuhlane ebangelwa ngamanzi angcolileyo efana lecholera kulandela izulu lesikhukhula eline kulelo dolobho kunsukwana ezedluleyo. Labangela umonakalo omkhulu ezindlini zabantu abedlula amakhulu ayisikhombisa. Umkhokheli we-MDCT uMnumzana Morgan Tsvangirai uza kwenza imihlangano ezigabeni ezijiyeneyo zeMashonaland East kusasa langempela viki lapho azakhuthaza khona abasekeli bebandla lakhe ukuthi baqalise ukulungiselela ukhetho luka-2018. Ingcwethi kwezokufuywa kwenhlanzi zithi kuyadanisa ukuthi leZimbabwe lilizwe elilungele lomsebenzi kodwa liphila ngokuthenga inhlanzi kwamanye amazwe. Kuhlelo lwezemaphandleni namhla sixoxa lengcwethi kwezokulima lokufuya inkomo. Tiyani indlebe lizwe ukuthi lingavikela njani inkomo zenu emikhuhlaneni etshiyeneyo. Ku Live Talk sikhangela udaba lwenkulungwane zabantwana ababikwa bengatholi ukudla okwakha umzimba ngenxa yendlala ekhona lonyaka. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku Studio 7 ngo-8 o'clock ntambama kumagagasi athi 909 AM 4930-12080 lo 15460 kilohertz. Inombolo zethu ze WhatsApp zithi 001-202-465-0318. Kulabo abafuna ukuthola inhloko zezindaba zethu. Sitholakala njalo ku Facebook ekhasini elithi VOA Ndebele.